Thanks, Michael. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Mavela silo Chris elichona njani mthwakazi omuhle ikudibana ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba lomzukulu kamongameli uPresident Robert Mugabe bone yani kuzamnikeza ithuba lokuthi ayethe esikhundleni athiye ezombusazwe ngobithuba lokuthi eqhubeke ekhangele abazukulu lokuthi abuse ilizwe lizamzimela.
UZulu uthi umongameli Mugabe sokumele achiye isikhundla ukuze athole isikhathi sokuba lemuli yakhe nanko eselomzukulu.
Sina nje ngenhlanganiso yesebenzi lokho siyakudawulela kakhulu ngoba sakhe sakukhuluma kule bhalo reform. Sathola ukuthi amanye ama-employers abekhanya ngani hhayi abakuzwisisi. Sakathi sileke silokuthi bonke bakuzwisisa ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi obaba labo bancedise.
Uhulumende uthi uzasungula umthetho opha izisebenzi ikhefu elibhatalwayo nxa omkabo bebelethile i-paternity leave. Inhlanganiso ekhangela umsebenzi wokuhlela kuhle imoli eZimbabwe National Family Planning Council isisungule indlela entsha yokuvikela ukuzithwala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe sekhuthaze umongameli Robert Mugabe ukuthi achiye isikhundla ukuze athole isikhathi sokuba lemuli yakhe nanku phela esebusiswe ngomzukulu wakhe wakuqala. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umongameli Mugabe uphindele ekhaya lamhlanje evela kweleSingapore lapho akade ebona umzukulu wakhe wakuqala ozelwe indodakazi yakhe uBona ngenyanga edluleyo kaMabasa. Ekuphendukeni kwakhe abantu abaningi bakwele Zimbabwe bathi leli sokulithuba elihle lokuthi umongameli ehle esikhundleni aziphumulele ayekele abaseselamandla ukukhokhela ilizwe ukuthi benze njalo. Isakhamuzi semzini weMagwegwe umnumzana Dingani Mpala uthi lokhu kuzamnika umgabe osebuse ele Zimbabwe kusukela lithola uzibuse ngo-1980 ithuba lokuba lemuli yakhe.
Ukuba lomzukulu kamongameli uPresident Robert Mugabe bone yani kuzamnikeza ithuba lokuthi ayethe esikhundleni athiye ezombusazwe ngobithuba lokuthi eqhubeke ekhangele abazukulu lokuthi abuse ilizwe lizamzimela.
Lokhu kugcizelelwe ngosakhula webandla le-MDC ekhokhelwa nguNcube uMavelasi Nhlanhlandiweni ochaze uMugabe njengomuntu olobugovu olokhu ebambelele embusweni yena engasafunwa ngabantu.
UMugabe ligovu, angiboni ukuthi angathiya umbuso ngesikhathi lesi sibuyayo ngenxa yokuthi khona sekukholise kakhulu ukugada izinto yekhe egcwala izwe lonke ebhile sedla imali yelizwe babhiliyoni ama-US dollars ewadliwa labantu abakhe. Ngibona ngazani i-appetite yakhe yokushopa emazweni, i-appetite yakhe yokuphamba ngezinto yekhe ayingeke yenza ukuthi lakhe athiye umbuso nje ngesikhathi seduza lesi sikhangeleleyo.
Umbono kaNdiweni usekelwe yisakhamuzi seMpophoma uNkosazana Sibonokuhle Ndlovu.
Thina njengabasakhulayo sesikhangelele ukuthi njengoba uRobert Mugabe eselomzukulu ayehle embusweni ngoba uyasincindezela nginje mina sengaqeda e-university angisebenzi angilamali kodwa yena umntanakhe uyakwanisa ukuthi ahambe ayebelethela khona le emazweni eSingapore ilizwe lona lingalamali. Kayehle vele embusweni ngoba sesikhathele ukubuswa nguye.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uNkathazo Sibanda uthi ukubusiswa kukaBona yengane engumfana akusoze kuguqule isimo sezombusazwe eZimbabwe esithi akuchiyane lalolu daba alulamsebenzi. Kukhona okuqakathekileyo okungakhulunywa ngakho okuphatha impilo yabantu nsuku zonke okufana lendlala, ungatholakali kwemisebenzi, ukusilela kwemali, hathi ezikamzukulu kaMgabe.
Akuchiyane nezomzukulu kaMgabe. Ilizwe libhekane lendlala nokuswelakala kwemisebenzi. Imuli kaMgabe ayisoze ilethe inguquko. Asikhulumeni ngokunye.
Unkosikazi Bona Chikori ubusiswe ngengane engumfana kwelesingapho ngenyanga edluleyo kaMabasa. UMgabe utshele ilizwe ukuba indodakazi yakhe ikhethe ukuyakhululekela phandle kwelizwe ngenxa yokungathembi odokotela bekhaya okuthunule uZulu weZimbabwe omethese umlando wokuwona ilizwe ebelilihle kangaka okugoqela ezempilakahle osokwenze lo mntanakhe acabange ukuyakhululekela emazweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uhulumende uthi sezasungula umthetho ozakwenza ukuthi abaqhatshi baphe abesilisa ikhefu elibhadalwayo lapho omkabo bebelethile. Lokhu kuvezwe ngumsekeli kamphathintambo wezisebenzi uMnumzana Tapuwana Shemashingayitse ngeviki edluleyo emhlanganweni awenzele nhlanganiso yabaqhatshi iConfederation of Zimbabwe Industries eGweru. UMashingayitse uthe akukabekwa isikhathi sokuthi lokhu kuzaqala nini ukusebenza ngoba kusakunengo okumele kulungisiswe ngezemithetho. Kodwa uthe kungaba ekupheleni komnyaka. Inhlanganiso yesebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyalemukela lelinyathelo. Siqale ngokubuza umkhokheli walinhlanganiso uMnumzana George Nkiwane ukuthi balibona njani leli nyathelo.
Thina nje ngenhlanganiso yesebenzi lokho siyakudabulela kakhulu ngoba sakhe sakukhuluma ku-labor law reform. Sathola ukuthi amanye ama-employers babekhanya ngani hhayi abakuzwisisi. So silakathi sileke silobhu ukuthi bonke bakuzwisise ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi labo baba labo bancedise. But bona babekhanya ngani kwenje ukuthi hhayi mina kuza kuba le-abuse. But now I think about it, there is a trend here that I enter.
Kodwa ke abaningi ngababuza ukuthi njengoba abaningi vele gabala misebenzi kuyaphathisana khona.
Yey kunjalo but abanye basemthenzini ndawo kuyabancedisa. Ye abantu abaningi vele ngasikhuluma ngezinto ezinje so abakhangela nje current situation. But mina sasikhangela current situation laphambili ukuthi phambili ndaphana. Labantu abazafuna ukuthi labo bakholise khona ukukholisa ngamanye amazwe. Singakhangela kade ezishiwo abantu abaningi bangathi kanti ke vele kuzancedakani. But yakengaceda abantu abaningi kathesi ngoba balutshwana abasebenzayo. But ngaphambilini laphana akuzanceda abantu abaningi ngakuthi into sezilungile lapha eZimbabwe.
Libona ungani kuzavinjwa njani ukuthi abantu bengaqelebezeli?
Loko kuyahlupha babagande. Asingeke sanike i-guarantee but sithembe nje ukuthi abantu njengezisebenzi umuntu abephiwe i-paternity leave laye akuzwisise ukuthi i-trust yona leyi evele kwi-employer laye aphindisele nge-trust ekhangelele umuntu osebenzayo ukuthi hhayi sendele i-paternity leave leyi kungcono lami ngincedise ekondleni komntwana yena loo njengoba esakhula. But siyakwazi ukuthi asingeke sagaranta sini ngoba abantu vele kuyatholakala ukuthi amatoti but hhayi injongo yokuthi nje abantu labo bantu abaningi bakholise nje ukuthi hhayi njengoba umkani usele umntwana lami
UMnumzana George Nkiwane ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Amanye amazwe ikakhula ngentshonalanga avele ayapha ithuba lokuphumula kwabesilisa nxa omkabo bebelethile. Sibuze isakamuzi sakobulawayo Nkosazana Stars Matetebe ukuthi yena ulibona njani lelinyathelo.
Imvama yabo baba nxa kusanda kufika umntwana ekhaya obeplanelwe ehlelelwe kuhle. Ngibabona isikhathi esine ngobaba besiba lothando ebantwaneni bethanda kakhulu ukuba labantwana babo. Yebo kambe sesisiye emasikweni. kugcina sokungani kulophazi ngoba ubaba uzabe ehloni ezila umntwana osanda kuzalwa lokho kuyabe sokusemasikweni kodwa ngoba phela abantu sebeziphilisa isilungu leso esafikayo sebephila impilo yokungazili lutho ubaba I mean ufanele abe phansi kwakhe umama amsize njengoba nakubalisele baba kuyashota iphampa ushoteni umama nakezwa kuhle sigijinisela kudokotela omunye umama ubelethene operation uyayifuna uncedo lukababa lalo bengahlonipha ukubambusane kodwa-ke kunamanye ama-services ngesilungu esingathi ngesindebele esingathi imisetshenzanyanyana edinga isandla sikababa
unkosazana Stars Mathethebe isakhamuzi sakobulawayo ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
EZimbabwe selikhuthazwe ukuthi lichiyane lomkhuba okuthenga ukudla phandle kwelizwe lithuthukise umsebenzi wokulima ngenhloso yokuthengisela amanye amazwe. Kulokulima lijonge ukuthi uZulu athole ukudla okwaneleyo kuphela. Kubika uMark Peter Ntambe.
Khuluma emhlanganweni wezokutholakala kokudla elizweni owe-Fed Zimbabwe owenzelwe eHarare umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Padijanda ukhuthaze abalimi ukuba besebenze bejonge ukuthi uZulu athole okwenelayo ethi silodubo lokuzilinganisa lamanye amazwe sizithatha njengelizwe elingcono khona singenelisi ukulima okwenelayo nalo Zulu.
It's not good for us as Zimbabweans to think we are better than others.
Akusincedisi ukuzilinganisa namanye amazwe afana leZambia leMalawi sizidata njengelizwe elingcono. Ilizwe leZambia lona liyeneliza ukuzidolisa ukudla okwenelayo ngitsho leMalawi kodwa thina njengeZimbabwe sisehluleka noma silabantu abafundileyo kangaka. Asisebenzele ndawonye sithole izivuno ezizwayo.
Uthi eZambia lilomumbu oyenelayo sikhuluma kanje noma lalo lilomumo womkhathi ofana lowethu njalo lihlaselwa lo ngokoma inhlanganiso zabalimi zikhuthaze ukuba kwengezelelwe usekelo lwemali ukuba beqhube umsebenzi wabo kakuhle. Umnumzana Joseph Mverecha wenhlanganiso yeBankers Association of Zimbabwe wazise ukuba amabhanga anikeza amadola angaba yizigidi ezingamakhulu athoba munye $900 million ngomnyaka emsebenzini wezokulima.
Investment in research and development on better seed varieties.
Kudingakala ukuba sithuthukise imisebenzi yokulima ngokwengezela ulwazi ngezifundo zokucubungula, ukuvula insimu zokuthelezela kunye lokwengezelela usekelo kubalimi abamasimu amancane. Siphinde sisebenzise ama-warehouse angasetshenziswa njengezibambiso.
Ukhuthaze ukuba abalimi bavule indawo zokugcinela izilimo zabo ezama-warehouse ezingasetshenziswa njengezibambiso ngezikhathi bedinga usizo lwezikwelede kumabhanga. Umhlangano we-Feed Zimbabwe uxoxwe ngabeZimbabwe Agricultural Show Society bemanyene labeBuy Zimbabwe ukhuthaza ukuthuthukiswa kwezokulima ngokuthelezela njengendlela yokwengezelela isivuno kuleli. Ungenwe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Farmers Union, Bankers Association of Zimbabwe, Meteorological Department, Agricultural Dealers and Marketers Association, Grain Millers Association of Zimbabwe, labanye abakumsebenzi wokulima. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sikhangela uhlelo lokutshengisela oluza kwenziwa ngabasakhulayo bezanu PF beveza usekelo lwabo kumongameli Mgabe ngolwesithathu olwe Million Men March. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge WhatsApp kunombolo ezithi 001 0800 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda gumbo. Abasakhulayo bezanu PF babikwa bebamba osomabhizimusi ngamandla endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ukuthi bahlawule imali abazayisebenzisa kuhlelo lwabo lokutshengisela beveza usekelo kumongameli Mugabe olwe-Million Man March ngolwesithathu. Abacodoza umbuso kaMugabe abagoqela abamabandla aphikisayo bathi ukutshengisela lokhu yikudlalisa imali lesikhathi njalo bathi uMugabe sokumele asuke embusweni. Sigxume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina mhlawumbe ikukutshengisela ukuthi izanu kayisamanga kuhle phela nxa upresident uMugabe sizedinga ukuthi abantu batshengisele ukuthi lokho besamthanda kubandla lakhe kutshengisa ukuthi mhlawumbe izinto kazimanga kuhle. Kodwa ngibone ngani ngezinye indlela kungabe kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela izinto sisehlangothini lwakhe upresident uMugabe ukuthi mhlawumbe nxa abantu laba abangu-1 million bengatholakala batshengisele ngokubethuthu bekhanya benelisile mhlawumbe kungenza ukuthi aqalise ukuthola ubukhokheli bakhe kwelezanu kungela abathi hhayi badinga ukuthi sebengathatha isikhundla sakhe. Nxa kuyukuthi into le ihambe kuhle mhlawumbe ngembana kwalokho singathola ukuthi udubo lelo besilubona phakathi kukaMugabe lo vice president uMnangagwa olokuthi bayalwisana lungaqala ukwehla.
Ukhona ubona besenelisa yini ukuthola abantu abangu-1 million njengokutsho kwabo?
Angibona ukuthi bazenelise ukuthola abantu abangu-1 million. Imbonakani mina kuyinto enzima kakhulu njengoba sona ukuthi loba ibandla le-MDC elivele lona lisazakala ngokutshengisela le nto ezinjalo ngeke likwenelise ukuphumisa abantu abangu-1 million. Kodwa phela siyazi njalo ukuthi nxa kube nokutshengisela ukuthi abantu bebebangaki kulokho kutshengisela kuya ngokuthi obekhangela umbani. Imbonakani mina amaqembu afana le-ZBC namaphepha phandaba kahulumende aza kutsho ababazi ukuthi hayi bebetholakele mpela abantu abangu-1 million. Kodwa phandle kahle kahle ngibona kuzabazima ukuthi bathola abantu abangu-1 million.
Kwezinye isigaba zelizwe dokotela osomabhizimusi bathi babanjwa ngamandla ngabasakhulayo bezanu PF ukubana babaphe imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Uthini ngalinda?
Ngibona ngani mina osomabhizinisi abaningi kwelezimbabwe vele nabo ngabantu abasebenzelana lezanu ngakho phela xa kuyukuthi bevele bethole ukusebenza beqhuba amabhizinisi abo ngokudlelana lezanu bafanele bakhangelele phela ukuthi izanu zabuya iyidinge khona ukuthi phela nxa isifuna ukuthi ithole izimali zivele kulabo abaqhuba amabhizinisi elizweni beyincediswa yimithetho njalo lokwenza kwezanu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseLondon kwelebhilithane. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukusilela kwemali emabhanga okuqhubekela phambili. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Ukutshengisela ukwenziwa ngabantu bakwele Kenya besola ikomishini ebona ngezokhetho kubikwa sokusabalele kwafika emadolobheni amakhulu amane alelo lizwe. Abezindaba bathi sokufe abantu abathathu ekulwisaneni phakathi kwalaba bantu lamapolisa. Esikondlweni saleli lizwe iNairobi, amapolisa eRiot abikwa esihlala ekombolozele isigodlo sekomishini le lapho okutshengiselwa khona kabili ngenyanga. Ihotel ye City Plaza esikodlweni se Greece ibikwa igcwele phambi hathi ngabantu abahlawulela ukuhlala khona kodwa ngeziphepheli ezivela emhlubulweni we Middle East lasezwekazi le Africa abazodinga amadlelo aluhlaza. Lokhu kwenzakale ngoncedo lwenhlanganiso esekela amabandla aphikisayo akulelo lizwe. Inhlanganiso ekhangela umsebenzi wokuhlela kuhle imoli eZimbabwe National Family Planning Council isiqale ukubha indlela entsha yokuvikela ukuzithwala iMavelon 28 phansi kwemizamo yayo yokupha abantu indlela esijeneyo ukuze bakhethe ehambelana labo. Kubika uNothando Spanda.
IZNFPC ithi indlela le entsha iyaqeda ubuhlungu kubomama basesikhathini, yehlise njalo ingozi yokuthola imvukuzane yohlobo lwe-ovarian cancer, njalo owesifazana ulakho ukuzithwala masinyane nje angama ukuwanatha. Lindlela ebilokhu isahlolisiswa ukuthi isebenza njani, isiqalile ukuthengiswa ezibhedlela lemakliniki ngentengo ephansi $2 nje ngomnyaka. Linhlanganiso ithi lindlela yake yasetshenziswa eminyakeni yabo 1990 yasimiswa kodwa isiphendukile ngemva kokunanzelela ukuthi ihambelana labomama abaningi, njalo omunye umhlobo wamapilisi obukhona ubusungani uyasilela kancane kodwa uzatholakala njalo ngokugcweleyo ekupheleni kwalonyaka kusiyasungulwa u-2017. Umongikazi unkosikazi Nhlalwenhle Sithole uthi amapilisi la asetholakala kanye lezinye indlela zokuvikela ezigoqela ukuvikela emacansini, ijekiseni kanye lendlela zesikhathi eside, njalo wona amapilisi la awalakho okuningi okuphazamisa umzimba.
Omama emakhaya benelisa ukuthi bathole lawa amapilisi lamajekiseni lawa ahlatshwayo ukuthi umama angazithwali. Yiwe sijayele ukuthi siwathwale, kodwa lawa athatha isibanga eside njengokuthi i-5 years esikhathini esiningi asilawo.
Ukucubungula ezempilakahle okwenziwa kuZimbabwe Demographic and Health Survey kuveza ukuthi bonke abantu abachadileyo abesilisa labesifazana bazi indlela yokuvikela ukubamba isisu eyodwa, kuthi indlela ezaziwa ngabesifazana abaningi ngamapilisi, ijekiseni kanye lendlela yokuvikela emacansini yabesilisa, i-male condom. Usithole uthi liqiniso ukuthi ulwazi lwendlela zokuvikela lugcwele kuZulu weZimbabwe, ikakhulu kwabesifazana, ngoba lapha kukhulunywa ngempilakahle yabantwana kuyakhulunywa ngendlela zokuhlela imuli.
Thina eZimbabwe siya offer ama-family planning methods achiyeneyo amaningi. I-primary health care yethu icho ukuthi even umama oku-remote area uyenelisa ukuthi awathole. Ngokunjalo omama abaningi sebajayele ukuthi amapilisi akhona, njalo sebekwazi ukuthi asebenzani. Ufika ukuthi nxa lifika endaweni omama abaningi bayathakazelelwa, njalo bayalibuza ukuthi lilawo, njalo lezibhedlela bayahamba besiyathatha.
Unkosikazi Gertrude Mpofu uthi uyamukela lindlela entsha yokuvikela kubamba isisu ngoba abesifazana abaningi bayaswela indlela ehambelana labo ingabaphazamisi ngezinye indlela, ama-side effects.
Aletha eminye imikhuhlane emzimbeni yethu. Ufumana ukuthi ngesinye isikhathi uyabususopha kakhulu uma usiya esikhathini, kumbe utshaywe likhanda, kumbe uzwe umzimba usiba buhlungu, njalo abanye amaphilisi lawa abenza imizimba yabo ikhule kakhulu, abanye imizimba yabo igcina bezacile.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi uZulu akhumbule ukuthi indlela zokuvikela ukubamba isisu eziningi azivikeli kumikhuhlane emacansini, kungakho kukhuthazwa ukuthi abantu basebenzise indlela zokuvikela emacansini. Osebenza kuZNFPC unkosikazi Thelma Sibindi uthi balokhu bekhankasa bekhuthaza ukuvikela emacansini ngoba indlela zokuvikela ukubamba isisu azivikeli ekuthelelweni igciwane lengculaza leminye imihlobo yengulamakhwa.
Amakhondom a-right ngoba it's a family planning method e-preventa i-pregnancy and at the same time i-preventa HIV and AIDS. So uzothi la amanye ama-family planning methods a-prevent i-HIV le-AIDS, a-preventa kuphela ukuzithwala.
owesilisa umnumzana Jafet Sayi uthi kuyancumeka ukuthi uhulumende uhlezi edinga indlela ezintsha zokuphathisa abesifazana kodwa kusadingeka ukuthi abesilisa labo baphatheke kunhlelo zokuvikela ukuzithwala ngoba labo beyingxenye yemuli
kulezi nsuku esiphila kizo obaba labo kuqakathekile ukuthi bephatheke kulelu hlelo le-family plan ngoba simfihlo yabomama kuphela kudingakala ukuthi bonke behlale phansi behlanganise ingqondo bebekwazi ukuthi simfuna sibafuna nini abantwana ngasiphi isikhathi ngoba kuba luhlupho nxa umama ezenzela nkulu into enjalo mhla ubaba esibakwazi kuba lohlupho cina usiba kuphela umendo
iMavelon 28 Ilethwe ngiva kokuba iZNFPC ithole usekelo kolunye uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe wonke United Nations Population Fund iUNFPA. Lindlela ilandela enye ethulwa kuminyaka isanda kudlula iImplanon esebenza okweminyaka emithathu kuthi ngemva kwalesi sikhathi owesifazana abe lakho ukuzithwala ngemva kwamaviki amathathu nje eyikhiphile. Ize ukuzaphathisa labo ababengahambelani le-no-plant kanye le-jadel eyibachiya bengayi esikhathini ngendlela lapho besebenzisa indlela lezi. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-FC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane ye-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-FC Platinum linqobele Botha Strikers nge-3 kanyanga omgqibelo okuyimpumela elitshiyesele lemiklomelo elitshumi lathoba munomunye. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu le-Islanders lona lemiklomelo elitshumi lane njalo libe ngutshikilo obhanqa 1-1 leqembu le-Harare City ngesonto. Ukapteni weqembu leBhosa uFelix Chindungwe uthi limpumela itsho ukuba balahlekelwe yimiklomelo emibili njengoba bekuyibo abakade bedlala besekhaya. Iqembu leCape United lihlezi kwindawo yesithathu lalo lile miklomelo elingene le-Highlanders njalo libe ngutshikelo obhanqa 2-2 leZPC Kariba ngomgqibelo. Lona iqembu leZPC Kariba likwindawo yesine njalo lile miklomelo elitshumi lambili okulinani eliphethwe liqembu elikwindawo yesihlanu ele-Triangle lona elibe ngutshikilo obhanqa 1-1 lelebulawayo City ngesonto. Kundawo yesithupha kule qembu le-Haumine lona elile miklomelo elitshumi lanye njalo linqotshwe ngele-1 nge-2 kanya ngesonto. Iqembu le-Chickenin linqobe leMtare City nge-3-1 ngesonto njalo lihlezi kwindawo yesikhombisa lile miklomelo elitshumi. Kundawo yethobamunembili kule qembu le-1 lalo elile miklomelo elitshumi ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu amane abalisa ele-Harare City, ele-Bulawayo City, ele-Nkezi Platinum kanye lele-Dynamos wonke ale miklomelo eyithoba munembili. Kundawo yetshumi lantathu kule qembu le-Cholojo elile miklomelo yisikhombisa njalo linqotshwe nge-1 kanyanga ele-Dynamos ngomgqibelo. Ukapteni weqembu le-Cholojo William Steamer uthi kuzamele belungisise amaphutha abo emdlalweni olandelayo. Iqembu le-Chapungu lona elibe ngutshikilo obhanqa 1-1 lele-Nkezi Platinum likundawo yetshumi lantathu njalo lile miklomelo yisithupha. Kundawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leMtare City Rovers lona elile miklomelo yisithupha ukuthi ngaphansi kwengalane kuhlezi iqembu leBotha Strikers lona elingela ngitsho lowodwa umklomelo selidlale imidlalo eyisikhombisa. Imidlalo yesigaba se-PSL iqhubekela phambili ngolwesithathu njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala leNkezi Platinum enkundleni yePapa Fields. IZPC Kariba izadlala leWange ngaseNyamunga. Abafana beBotha Strikers bazadibana leqembu leCholojo enkundleni yeMaclass. Iqembu leChickenin lizemukela eleCape United enkundleni eluveve kuthi eleTriangle lizadlala leMtare City Rovers enkundleni yeKibo. NgolweSine iqembu leHaumine lizanqikelana leFC Platinum enkundleni eluveve. NgolweSihlanu iqembu leHarare City lizemukela eleChapungu enkundleni yeRufaro. Kuthi ngomgqibelo iqembu leDynamos lizanqikelana leHighlanders enkundleni yeNational Sports. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanje.
Siyabonga jaha lakithi. Hayike kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo ngilitshiya kuhlelo lweStudio 7 Live Talk lilale.